Daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya lile theme yalo. So itheme yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So okujwayele ukwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le albhamu ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye eDekha. Ubabulanga uThokozani ngazosebenza lo mvume leni indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops bengene kuradio la ku-TV bekhuluma ngetheme yonale eyabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzile lo nyaka ukuthi bengibuza ukuthi mangithithi Empowering Girls for a Better Tomorrow kuthoni kini nxa ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 abaceda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga i-school fees abakwanisi ukubona ama-results abo. Abanye abakwanisi ukuthola izindawo zabo form 1 because ababhadalanga i-school fees. So ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise e-campaign engibize ngathi Lead Girls to School, where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media, abantu ebenisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for ngikhangelela ukubhadalela abantwana grade 6 khathesi besiya ku grade 7 2020.
Okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikole?
Campaign day siqalise ngeMonday. Ngiyenze specifically for i-International Day of the Girl Child. And i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 benjalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawa bengikhangelele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are needing ama-initiatives khona ngale. So kubalula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakazi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport, omunye wathi ngizasupporta abangaki. So ugcina unanzelela ukuthi i-12 yakho ibhajetheleyo, you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa besithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani. I mean education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa le-session thinesikhayele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo. But abantu esisebenzisana labo bebona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantate Mlotwa. Abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Isebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso owenza wena njengoMantate, hathi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo. And then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire, yena wenza ngezokugida ngoba kusase kuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session. I-dance and session leyi ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yena leyo iza-contribute as well to i-target yethu ye-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
EFCRARE e-Batana Gardens. Ibu-first Lodenson Moyo on the first floor ku-studio okuthiwa iGibilika Trust. Ikhetha ke senzela khona umdanso nale uqalisa ngo-7:30 ekuseni kuphela ngo-9.
Lo ke ngunkosazana Mantate Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana. Ubexoxa ecingweni loPraxages Jeremiah we-studio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu owe-General Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi soke siyakwazi ukuthi ukuthi ayi rule of law kakukho kakubambeki. Ama demonstration asezanyiwe azanywa elandelana endawa keep ma results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitho ikutshengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuka agqile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo so ama-demonstration agcina esibavalile esezimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu asosicrate ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka basemsebenzini nasi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo amateacher ngokuya siyo ngamalomelo ukuthi ngayiholwa ngakoteacher ngendlela izinto eziningayo kathesi babethi bangovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo kulokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zamateacher kaziko nangamazwe ale rule of law ledemocracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu manje ayi lapha kwethu la sangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume norhulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesi sombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangkhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule program yakwena le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqeda i-period yokubopha le imali izakuye abantu bebezabapatient but nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kuloku kwe-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwa kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatishi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesilungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 we-Education Act iwakutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele lesikhiwa on an equal time basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wena umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Yo, athi abantwana bafunda isiShona. Indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesikhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesindebele after this time kulesitshona after this time kulesikhiwa uyabona njengami mina vele bedridge kodwa kathesi ngihlale eHarare ngiyabe funa ukuthi umntana nami efunde isitshona efunde nje lesindebele lesikhiwa konke kufanayo
sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela
into esifuna ukuyenza lapha yikuthi khonokho okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonokho kodwa anti bakhona abanye phela bakhuluma ezinye indimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe
manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini
sikaphila athi njengoba sifakele namhlanje i-application yethu sesimelele ukuthi uminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date
yebo ke uxolo lowo ngumnumzana Timon Thabana iqoyitha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Live talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012046506318 nzaphinda njalo 0012046503 18 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bheki Lizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into eyifunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-G N U bonke labana abantu othamisa lochangela wesaphile nabo bani bani ebabiza esithi beyanike silungise i-G N U for the while sike siminto lezi sibe msilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemantibezen udalengu besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto udalengu bese qalisile kuyikhuluma yena le language abanye abangafuni uxolo besemkwadele besebemzondele bethi udalengu kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalengu bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuthi abantu bemantibele ndamsize uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngokumdabengo yakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgabe upower that's why wazi walangalisana isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa baze babengibuza ontongogara nabomashuko olukhawud ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho so lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abala ndaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well angeke ngizikomente kuley opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula angizikomente kuyo but kungenzeka ukuthi kube njalo. I angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe but mina ngidinga ngilo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne maturity nje yomuntu
yezwa yenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lifakwe kuSpice Car Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly elakule Egypt, ele Etoile du Sahel elakule Tunisia kanye lele Al Hilal elakule Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni yasenyakatho yezwekazi laseAfrika. Njalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweso uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula itimati singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho service siyadlala khona. Kodwa ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu leFC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu leOrlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, iTP Mazembe yaseDemocratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu lePetro Atletico elase-Angola kanye leWydad Casablanca ele Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu leRaja Casablanca elakwele Morocco, iJS Kabylie yase-Algeria, iAS Vita eDRC kanye leqembu leEsperance eleTunisia. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kusigaba seCasilaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleChicken Inn eNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizanqinilana leleZephisi Kariba eVengere, iqembu leFC Platinum lizadibana leleYada ngaseMandaba, iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala leleDynamos ngaseBaobab, kuthi iqembu leHarare City lizadlala leMshwane Stars ngaseRuvaru. Ngensonto iqembu leCapes United lizemukela eleWange ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBulawayo Chiefs lizanqinilana leleTriangle ngaseLuveve, iqembu leChapungu lizadlala leleHerentals ngaseAscott, kuthi iqembu leHighlanders lizadlala leleTel 1 ngaseBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telika mehlo kaZulu elesithupha njalo lile sihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikaSatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli lilengoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza, uMehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga Mthokozani ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iphupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena kaThuthulane, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude.
Noma ngashukume ikhaya lami kona, noma ngashukume ikhaya lami kona.
Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo, o ungithinte kuyo le number +27834302W6 +27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kamaskandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Ndikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.